Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zimashumi mathathu lanye kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kufane kambe ngibe kumashopu ngiyatheri cashback, ngithenga kuna yatheri cashback e-20. So ukuze ngithole imali 100 ngiyabuze ngithethe 160. So kathe sakula mina ngakuyikhokhesi la imali yakhona akayikho ngayifaka ma ukufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi emabhanga kanti le ndwendwe lazo ziyaqhela.
Grace Mugabe.
Wasithola kanjani isivikelo se-diplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la, wachaya owesifazane wakwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Jacob Zuma, uthi gala lwazi olupheleleyo ekuthini kungani unkosikazi Grace Mugabe wavikelwa ekubotshweni phansi komthetho we-diplomatic immunity. Inkokheli yomdabu eMashonaland isebenzelana labohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ivika ngomkhosi owe-carnival loba ibira eDomboshaba Caves. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka kusiba kubi njalo indwendwe lazo sezihlala zikhona. Lokhu kwenzakala amabhanga wonke elizweni esehlise isilinganiso semali umuntu angayithatha nxa ephandle kwelizwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi lamabhanga ezweni selisipha abantu imali ephansi kwekhulu lamadola ngeviki, kuthi amavinkili asesipha ichumi lamadola umuntu angathenga esebenzisa ikhadi lebhanga, kuthi ngesinye isikhathi uma ubulembu buwile abantu abenelisi ukuthenga bathole imali emavinkilini. Kuthi abaqhashi abaningi sebeqeda isikhathi eside belayinele ukuthola imali ukuba bayeholisa izisebenzi kumbe ukubhadalela indleko endaweni ezingemukeli imali yebulenjini kumbe abangela mabhanga abagcina khona imali. UMnumzana Kenneth Moyo uthi usenenyanga ezintathu engatholi imali la ku-Echo Cash kungesifanayo.
Kufane kambe ngibe kumashopu ngiyatheri cashback, ngithenga kuna yatheri cashback e-20. So ukuze ngithole imali 100 ngiyabuze ngithethe 160. So kathe sakula mina ngakuyikhokhesi la imali yakhona akayikho ngayifaka ma ukufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ebantwini abadala bona kuba ludubo olongeziweyo, kutsho uMnumzana Saul kwakuba Ndlovu.
Akuzwakali ukuthi kanti imali yathi lokhu yisupha, kodwa kuthe only about a week loba iviki ezimbili sanda kwedlula kwathiwa sekufakwe 300 million. Iye ngaphi leyo 300 million? Nxa kulokhu kusupha sinikwa ama-$30 ngelanga, ama-$50 ngelanga, ama-$100 ngeviki.
Ethi sekudinga ukuba uhulumende loZulu bahlale phansi babone ukuba udubo lokusilela kwemali lunganqotshwa kanjani ngoba isizwe sesifile.
Kufanele abantu bakahulumende bake bahlale phansi babe lengqondo yokuzibuza ukuthi baliphethe kuhle elizwe leli na kumbe selehlule. Nxa lehlule dingani another solution.
UMnumzana Agrippa Madlela ongusomabhizimusi uthi sekumthatha insuku ukuba enelise ukuholisa izisebenzi zakhe njalo sekusidla esambeni.
Imali ayikho emabhenki. Ukuthi uhambe edroy imali ebhenki uphiwa $50 ngelanga. Ilesisebenzi ezintathu lapha kuplot kumele inyanga iphela ngiyedrowa 6 times ama-50 nxa lamsendi ngifune yami mehambe 7 times or 8 times eplazini lezinye ezingu-5 kunithatha 10 days ukuyadrowa imali yethu.
Imizila eminingi ethi yenza ukuba abantu baqede isikhathi eside bekundwendwe kulokuthi babe besemsebenzini.
Kule mzila eminingi emabhenki abantu bemele izimali zabo kuma-ATM emabhenki and other financial institutions. Implications ezikhona ukuthi these people when there are so many queues belindele basebenza nini abantu labo.
Amabhanga aseyehlise imali ethathwa nguZulu emabhanga aphandle kwelizwe. Umuntu usevunyelwa ukuthatha amadola angama-50 ngelanga, athenge okungedluli amadola angama-200 ngelanga kumakhadi aweVisa card loba iMastercard. Ilizwe lilunyiselela ukuya ekhethweni. Amabandla ezombusazwe lawo athi kuza kuba nzima ukuthi bathenge impahla zabo zokukhankasa ngaphandle kwelizwe njalo ezweni ziyadula intengo iba ngephindwe kabili kumbe kathathu uma kuqathaniswa nakwamanye amazwe. Bethi lakho lokhu ngokunye okuzaphambanisa ukuqhutshwa kokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namhla utshele amalunga edale lephalamende lakulelo lizwe ukuthi kalancazelo yokuthi kungani uhulumende wakhe ephe unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokungabotshwa phezu kocala lokutshaya owesifazana waseSouth Africa ngoba engachasiselwanga njalo engayisilo gqwetha. Kuvika uBenedictine Hlapo eseJohannesburg.
Amalunga edale lephalamende yakwele South Africa lamhlanje abefuna ukwazi ukuthi indaba uhulumende wapha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokuthi angabotshwa kanti ngokomthetho wayengalaso leso sivikelo ngesikhathi etshaya unkosikazi Gabriela Angeles. Oqaloke ethula nombuzo lilunga leinkatha Freedom Party unkosikazi Leslie van der Merwe, kodwa umongameli Zuma wawutshaya indiva umbuzo wakhe waphendula okuseceleni. Lapha-ke kusuka umkhokheli webandla le-Democratic Alliance umnumzana Musi Maimane wathi uZuma akaphenduli ukuthi kungani uhulumende wephulumthetho ngokuphi isivikelo lesi kunkosikazi Mugabe.
What grounds did Grace Mugabe
wasithola kanjani isivikelo se-diplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la wachaya owesifazana wakwele South Africa. Khathesi sifuna ukwazi ukuthi kungani uhulumende weSouth Africa wamekela wahamba ngobuqili bokuthi ulesivikelo se-diplomatic immunity.
Lobanje kwaba segcekeni ukuthi amapholisa amiswa ukuqhubekela phambili ngokubopha unkosikazi Mugabe ngoba sekuthiwa loludaba selungenelwe lugatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe. UZuma uphe impendulo etshiya amalunga ephalamende ezonde eganono wabo.
With regard to Mrs. Mugabe,
ngodaba lukankosikazi Mugabe mina angisilo gqwetha. Angiwazi umthetho njalo angizange ngiphatheke kulesi simo. Ngingaqamba amanga nxa ngingachaza ukuthi kwahamba njani ngoba angizange ngibe yingxenye yogatsha olwathatha lesi sinqumo.
Elinye ilunga lephalamende umnumzana Kloyama uvele wasukuma wakubeka wacaca ukuthi uZuma uyamesaba umongameli Mugabe yikho bakhulula unkosikazi Mugabe.
Honorable President, I think we must admit that
umongameli sekufanele manje sivume ukuthi iqiniso alisekho kuhulumende wakho. Yini ungavumi ukuthi uyamesaba umongameli Mugabe? Ngenxa yalokho umkakhe angachaya loba ngubani eSouth Africa. Umongameli, kati vele sikukholiselana ngoba usuvule ilizwe lethu ukuthi abantu bazenzele umathanda.
La kulo mbuzo umongameli Zuma akazange athande ukuveza isizathu.
I'm not a lawyer. I don't know what happened.
Angisilo gqwetha. Angikwazi okwenzakalayo. Angingeke ngiqambe amanga. Indaba usithi iqiniso sengilibalekele ngoba ngikhuluma iqiniso. Yini uhlupho lwakho?
Ingcitshi kwezomthetho zithi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa akalaso esinye isizathu esisekela isivikelo saphiwa uNkosikazi Mugabe ngaphandle kokuthi wayehlose ukugcina ubudlelwano beSouth Africa neZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
UZulu senxuswe ukuza phatheka emkhosini wokubika kwabaphansi ozaqhutshwa izinduna zisebenzelana labohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority eDomboshava Caves. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni bentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eZTA oze emele izinduna uNduna Msarurwa igama lakhe engumnumzana Inosi Msakwa. Uthele umkhosi wenziwa kulandelwa obekuvele kusenziwa endulo ukwazisa abaphansi ngokuyabe kusenzakala elizweni.
Imwe yesigawo yatinaita sevanhu vatema ndeyekuti
thina abensundu ezimulini zethu sile mikhuba yethu esiyilandelayo esibonga ngayo ukuba sikhokhelwe kiko konke esiyabe sikwenza.
Osebenza kwezokukhulumisana loZulu kuZTA uNkosazana Shuvai Murumbi ulandisa ngalo umkhosi wangomgqibelo endaweni ezilobhalu lweDomboshava Caves.
Abazaphatheka kulo mkhosi bahlanganisela imbira zenarira, imaungira enarira lamanye amaqembu achiyeneyo acula ezomdabu. UZulu wonke uvumelekile ukuzaphatheka kulo mkhosi, njalo uZulu ucebiswa ukuthi agqoke impahla ezihloniphekayo. Kusenjalo ezilombala obomvu azivumelekanga.
UNkosazana Murumbi ethi lumkhosi ulisiko kumele lilandelwe ngaphambilini kokwenza yiloba yini eZimbabwe okuphathelene lezamasiko nemikhuba yabantu.
Siyazi ukuthi iZimbabwe ilabanikazi labo bafana labaphansi bethu, okhokho bethu abaphila thina singakabi khona. So yindlela yokubabikela ukuthi kuzaba lo mdlalo omkhulu oHarare International Carnival.
AbeZTA lezinduna bathi lokhu kwenziwa njalo ukubika kwabaphansi umdlalo weHarare International Carnival owenziwa minyaka yonke ungokwandulela ukusungulwa owalonyaka. Izinduna zikhuthaza uZulu ukuba abofunda ukulingisela imikhuba emihle kwabokuza labo abazokwethekelela kuleli ehlukane laleyo engahambelani leyabo abeza eZimbabwe bevela kwamanye amazwe ukuzaphatheka emdlalweni weCarnival wona owaqala ukwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
School Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla leZANU-PF eHarare izolo. Okube sobala ukuthi amanye amalunga alelibandla ebengazi lokuthi adingani esitaladeni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele DRC umnumzana Felix Tshisekedi sekutaze uZulu walelo lizwe ukuthi aqalise ukutshengisela phezu kokungaqhutshwa kokhetho kulelo lizwe ngendlela ezithiyeneyo kuqala mhlaka 1 kumfumfu. lezindlela zigoqela ukwala ukubhadala imithelo lokubhadalela indleko zikahulumende. Abantu abangamachumi amane lane babikwa befile engozini yezulu lesikhukhula kwele Niger. Uhulumende wakulelo lizwe ubika ukuthi kukhukhulwe imizi eminingi lempahla ikakhulu edolobheni leNiamey. Inhlanganiso ye-United Nations ibike yaxwayisa ukuthi inkulungwane ezedlula ezilikhulu zabantu zilakho ukusala zingela mizi ngenxa yezulu lesikhukhula leli. Lanxa abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi kuguqulwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota, iningi labo kalemukelanga inyathelo likahulumende lokubhala kutsha lolu luhlu ngoba kuzasetshenziswa izithupha ezintsha hhaji ezensimbi. Uhulumende uthi uthathele linyathelo ngoba izithupha ezindala zingenelisi ukubalwa imitshina yakulezi nsuku ezasetshenziswa ekulobiseni amagama abazavota ngomnyaka ozayo. Abanye bathi lolu hlelo kumele luphiwe ithuba ngoba luza kwenza kube la magama abantu uqobo hhaji amanye awabafayo labangaziwayo. Kodwa abanye ngababuza ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa kungalakuqilibezela na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-People's Democratic Party onguye oqala lingxoxo.
Ngoba nathi sithe sikukhangela ukuthi kuzasetshenziswa i-biometric registration, kumele sibe kwazi ukuthi 70% of abantu beZimbabwe, i-population yethu, basebenzisa izithupha ezezenge. Majority of them bavela emakhaya. And lapho abavela khona emakhaya, yikho ama-stronghold ezanu-PF. So lokhu sokuyukuthi sebefuna ukuthi bayesiqedisa emakhaya vele singazisavuka, ngoba lanxa kuthiwa abantu bazathathiswa kutsha izithupha, kwehlula kathesi kulama centers awe registration bakhona abantu abangalazithupha. So akusitshengisi ukuthi bangenelisa ukuthi wonke umuntu olesithupha sezenge lalabana basemakhaya abangalazithupha bakwanise ukuthi bathole izithupha. Okwehlula khona ukuthi bazithole kathesi zonezi ezamakhadi kuyini.
Mnumzana Mpofu, nxa ulesithupha sakho esezenge awukhohlwe, awusozivote.
Ya, ngokubona kwami mbona ngathi inyathelo lelo alilunganga, ngoba njengoba ubabushaywa ngesetshile ukuthi imajority yabantu balezithupha zezenge. So khonokana isikhathi kasisekho ukuthi abantu bonke laba bangabisela lezo zithupha zabazenge bathole lezo kukhulunywa ngazo ezintsha. So khonokana indlela yokuthi abantu abaningi abasezi ukwenelisa ukuthi bavote. So yulimaza izifiso zabantu ngezinye indlela ezicathileyo ukuthi umuntu ekuthiwa uwehluleka ukuvota ngoba izithupha zakho besingavunyelwa. Kodwa kubonakala ukuthi licebo lokuthi vele abantu bengavoti, licebo lokulimaza lokuvalela lokuvimbela ukuthi abantu bangazi bapractisa esingathi i-constitutional right yabo ukuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. So kukhona kukhomba ukuthi kutshengisa ukuthi u-registrar general into yakabe vele yenza kuma-elections iminyaka yonke lana engoyosedaredala lelo hlelo uqhubeka ngayo siya phambili noba sesebuya sefika kwe-inside. So ikulimaza abantu lokhana abakwenzileyo, isikhathi kasikho ukuthi abantu bangakwenza lokhu bathintshe lawo makhadi bafakelathintshe lezo zithupha bathole lezo ezifunakalayo. So kulobunzima obuzoba khona lapho.
Kodwa mnumzana Chabangu, nxa sikhangele umthetho lo uzathinta konke labezanu PF, pho manje nxa kuyikuqilibezela kuyasebenza njani?
Izanu yinyamazana ekade ikupower since 1980, and inyamazana efundele ukugcina ipower inyamazana ekwaziyo ukudinga ipower, inyamazana ephila ngepower. So asikhulumi ngenyamakazana ngokwisinanakazana kwenyamazana, sikhuluma ngabanikazi bepower. Abayibo abayin charge ukuthi lamhlanje liyathi lisiye emdlalweni lingamaqembu amabili, omunye wabadlali bezanu uyasukuma ayetshintsha ama goal post awafake ngale wena usuzama ukuthi ugijima ukuthi ubizohlohla, kwesinye isikhathi ahlubule ingubo ayigqokileyo afake eyobu ref, kwesinye isikhathi ahlubule afake eyobu assistant ref. Where they are strong baza make sure ukuthi bazafaka ama centers abe baningi abakhuthaza abantu babo ukuthi babe bazotintsha izithupha zonezo. Kube sekubuya-ke ngapha ngakithi komnyama obambile esivele singenye ingxenye yomhlubulo weza sithi siseZimbabwe by birth but ngokuphila wa foreigners emathebeleland. Kuzafica ukuthi kuzabe kule center A1 kumbe ingaze yaba khona ngoba bazama ukuthi ba-differentize abantu bengaze babe bayivota. So ngokwehlukanisa bazakwehlukanisa abantu ngomhlobo, bayehlukanisa abantu ngolimi, bayehlukanise abantu ngendawo yokuhlala. They are good at that abantu bezanu PF. This is how they have managed ukuthi vele babe belokhe bekhona kwezo babe lokhe bebambile indambo zokubusa ngendlela zonezo ezintathu engizichambileyo.
Mnumzana Mpofu, singathi amabandla aphikisayo angatshela njani uZulu, akhuthaze njani uZulu ukuthi ayibhalisa nxa izatshelwa ukuba ivoti yabo ivele isitshontshiwe?
Ya, kunzima khonoko, kodwa akumelanga bathe bakhombe batshengise ukuthi sebehlulekile. Amabandla ezombusazo aphikisana nebandla elibusayo kumele kumarali abo kuba bakuqinise kolokhiyana.
Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubexoxa endawonye lomnumzana Sengezo Cabangu unobhala obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-PDP. Umkhokheli webandla eliphikisayo elisacathulayo eleZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndibali, utholakale emsulwa namuhla ngumthethwandaba kamantshi kobulawayo kucala ebeletheswa elokwephula imigoqo yevisa yakhe ngokuhlangana lentatheli izindaba ezichasisela ngebandla lakhe. UNdibali ubotshwe kumaviki amabili edluleyo kobulawayo njalo ekugqitshweni kokuthoniswa kwakhe kunsukwana ezedluleyo. Amagqwetha akhe acela inkundla ukuthi ilahlele licala. Esipha isinqumo sakhe namhla uMantshi uNkosikazi Sithembiso Ndlovu uvumelane lamagqwetha kaNdibali. Le gqwetha likaNdibali umnumzana Jabulani Mhlanga ekuthini akulacala eladalwa nguNdibali yena oyisizalwane seZimbabwe eselobuzwe obumbaxambulu mbili obeZimbabwe lobengilandi ijiwa citizenship. Sixhume omunye wamagqwetha kaNdibali oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okunengi.
Namhla sibe sihamba ukuthi umthethwandaba ufake isinqumo ukuthi ukhanyelisise ubufakazi obabulethwe yi-state mayelana lecala lonelo. So thina sasibona ukuthi vele akulacala elikhona, kwakungela vele isizathu sokuthi ubaba uNdibali vele ecasise or ukuthi sithi ngesikhiwa enike i-defense yakhe. So sayenze ithiwa yi-application e-discharge and close of the state case. Nxa ukhangele yikho lapho nxa sesikhangela ama-policies ayingahambelani ne-constitution yeZimbabwe. I-constitution kathesi iyakubeka kube kucace ukuthi isizalwane saseZimbabwe, umuntu owazalwa eZimbabwe unakho ukuthi ebe akhoya amanye ama-citizenship i-dual citizenship, unakho ukuthi ube le-dual citizenship nxa uyiZimbabwean by birth. So sikhuluma lo muntu ole-British citizen kodwa eyiZimbabwean again, that is the situation. So sibuyile ngekhaya, so kuthiwa khona wena sesikunika i-visa elilama-condition ukuthi ungayenzi lokhu nalokhu nalokhu. So lokho akuhambelani lomuntu oyi-citizen elizweni lakibo ukuthi uthazane kwama-conditions esivakashi wena ubuya ngini. So yikho lapho esiyabe sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma iy'ndaba zokuthi imithetho kumele ilungiswe ibe consistent with the constitution, nalokho besithi we are aligning abantu begcina bebotshwa kunje.
Utheni kahle kahle uMantshi ekwethuleni isinqumo sakhe?
UMantshi ukhulumile wabasobala ukuthi hayi ubufakazi obakade buletha phambili kwedale vele kungaqedakali ngoba kube kulokuphikisana phakathi kwabafakazi. Abanye besithi kuthiwa ubesebenza, omunye ethi hayi thina vele sinqinisile nje uba kundizala ukuthi edlule lapho esikade sikhona ukuthi sizixoxele nje one-social platform i-immigration sithi hayi ubusebenza. So khonokho kukhanye ukuthi vele kungacacanga ukuthi kathi vele kuqanda athiwa yena waliyenza yini. Okunye ukuthi i-immigration ikhanye vele ingakwazi ukuthi ithi vele khona wona ama-conditions akhona athiwa nange-visa uwaphambayisile yiwaphi akhona. Kade kungacaci kungekho kusukala ukuthi yiwaphi ngoba owe-immigration bekhetha ukuthi hhayi it's common is knowledge ukuthi nxa uyizivakashi akumelanga wenze ezinye izinto bengacaci ukuthi izinto zakhona yizizakhona.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqweda lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zeballistic missiles. Ilizwe leli lisanda kudubulela emoyeni enye njalo imisayili yalo edlule phezulu kweJapan endaweni ebizwa ngokuthi Hokkaido Island ingakaweli elwandle. Loba nje iNorth Korea ijayele ukudubulela emoyeni ama-ballistic missile ngaphansi kahulumende kaKim Jong-un kayijayelanga ukuthi ama-missile la aphaphe phezulu kweJapan. Phakathi kwama-missiles ayedlula amachumi ayisificaminwembili AD alolongwe lilizwe leli emoyeni selokhu uKim Jong-un wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2011 akula ngitsho leyodwa eyedutshulwe yaphapha phezulu kweJapan. Okusanda kwenzakala kwenziwe ngesikhathi ilizwe leMelika leSouth Korea elolonga amabutho eKorean Peninsula. Umongameli weJapan uShinzo Abe uthe iNorth Korea kumele ibekwazi ukuthi lokhu ekwenzayo akuvunyelwa njalo kulakho ukuthi kube nokulwa phakathi kwamazwe la. Umnumzana Jim Mattis omele uhlangothi lozemvikela kuhulumende weMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamazwe anjengeNorth Korea alolonga izikhali zenuclear. Umongameli Donald Trump laye uthi kusobala ukuthi ilizwe leNorth Korea lidelela omakhelwane lamanye amazwe, ngakho-ke kumele ziqiniswe izijezo zenoto ezafakelwa iNorth Korea.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Eziqholo bafana ngqwangqwa, eziqholo ngqwangqwa,
Cholocho FC ngithembisile kunsukwana ezedluleyo ngathi nizalishayela abalandeli beCholocho ingoma kazinja ziyamluma uthi yena ngqwa leziqholo zasezwane ehaya ke iqembu lakiwo lapho uzinja. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa utshela idale lephalamende lelizwe lakhe ukuthi kalalwazi olupheleleyo lengcazelo yokuthi kungani unkosikazi Grace Mugabe engabotshwanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.